Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 30 ngolwezi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abaphila ngokuthengisa bangene esitaladeni lamuhla edolobheni lakobulawayo benanza isikhathi sokulwisana lomkhuba odlakela emulini emkhankasweni we 16 days of activism against gender-based violence. Umphathi ntambo bona ngokubuswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere semise njalo umsebenzi amakhansila e-MDCT alitshumi lanye eGweru. Kwezemidlalo umncintiswano weMathebeleland Senior Swimming Championships ukhangelelwe ukuqala kusasa kobulawayo. Umphathi ntambo obona ngokubuswa lokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere semise njalo umsebenzi amakhansila e-MDCT alitshumi lanye eGweru. Amakhansila la goqela umeya waleli dolobho umnumzana Mutendi Kombayi. Amakhansila la ayevele emiswe umsebenzi ngukasukuwere nyakenye ewethesa icala lokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Kodwa bezekhangelelwe ukubuyela emsebenzini ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-High Court. Ukasukuwere wayephikise isinqumo lesi edale le-Supreme Court kodwa ngomvulo ususe amaphepha akhe kuleli dale. Obesokusitsho ukuthi uKombayi labanye bakhe besokumele babuyele emsebenzini.
Sikuzile lomuntu ukuthi sokuxotshela amakhansela akwakuthi engakabuyeli emsebenzini yikhothi kobulawayo. So kwakhathesi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi ngalesi sikhathi sokubaxotsheleni ngoba iqhotha labo nalo limele lamaphepha akhombisa ukuthi boneni. Ngoba sonke isikhathi esingakwazi ukuthi ukwenza kanjani. Singathola lawo maphepha singawacwayisisa sizwe ukuthi boneni njengabantu lasesaphuma lomgoqo ukuthi kuzokuqhuba kwenziwa njani.
Miswa umsebenzi nyakenye amakhansila la ngubaba kaSukuwere wayesithi ke thembekanga enza imisebenzi ye-corruption. Ilina like lawacwayisisa yini labona ukubana kula nto enjalo?
Njengebandla silo shadow minister wethu amakhansila obhotheni lizwe ecwayisisa ukuthi kunokwenzakalana kumakhansila awegweru kafatholanga lizo ngoba nxa kuyikuthi ukasukuwere wayeveli elobufakazi okutshengisa le-corruption ngakahambanga wayakhipha udaba lakhe ekhothi wabona ukuthi kakulalipho ngethemba ukuthi usezama ukuthi adinge ezinye iindaba ezinganani labo njalo kumbe ufuqa nje isikhathi ukuthi siye sefika kukhetho lawo makhansila engekho emsebenzini ukwenzela ukuthi banelise ukuthi bantshontshe izimali zikakhansili elingiselela ukhetho luka-2018.
Nxa kungela buhuquluzi lokungethembeki okukhona okwenziwa ngamakhansila la kuyini pho ukasukuwere akuba ngayo lapho?
Akuba ngayo ukasukuwere ukuthi banelise ukwenza ubucidi nokumpontsha emakhanseleni besazi ukuthi abalandeli bethu amakhansela zethu e-MDC kawasuze babalise ukuthi bantshontshe ngoba bake sebebona ukuthi bafuna ukuntshontsha. So abakwenzayo ukuthi bafuna ukuntshontsha abalandeli amakhansela zethu engekho ukwenzela ukuthi kungakaba nomuntu ozakhulela kelejini ukuntshontsha abafuna ukukwenza.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Abaphila ngokuthengisa lamhlanje bafole esitaladeni edolobheni lakobulawayo benanza isikhathi sokulwisana lodlakela emulini emkhankasweni we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence lonyaka onanzwa phansi kwendikimba ethi From Peace in the World to Peace in the Home, Make Education Accessible to Women and Girls. Unompumelelo moyo usipha lolu daba.
Abenhlanganiso ye-Women in Leadership Development bemanyane labenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eyabulawayo Vendors Trading Association baqoqe ukufola kobulawayo ngenjongo yokukhuthaza ukuba abesifazana bangahlukuluzwa lamalungelo abo noma bethengisa ahlonitshwe. Obona ukuqoqwa kwenhlelo e-Wild, unkosikazi Silethemba Mathe uthi ukufola lokhu kube yindlela yokunanza isikhathi sokujamelana lobudlwangudlwangu emulini.
Sithi khona i-16 Days of Activism le esiyenzeleyo kulonyaka sikhangelele ukuthi omama bafinyelele amalungelo abo abaphiwa isisekelo sombuso. Sikhangele kakhulu amalungelo abomama abizwa ngesikhiwa athiwe ngama-socio-economic rights wona engukuthi baphatheke kwezomnotho lokuthi bafinyelele ama-services aphiwa nguhulumende angaba ngokwe-education kube ngokwe-health ukuthi labo mama bengabhadaliswa imali eziningi kakhulu.
Umphathintambo obona ngedolobho lakobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa laye ophatheke ekufoleni lokhu uthi uhulumende encedisana lamalunga edale lephalamende kumele ebone ukuba kubunjwa imithetho ezanqabela ngempela ukuhlukumezeka emakhaya njalo omama abathengisayo bahlonitshwe ngoba labo belendima ekwakheni umnotho welizwe.
Hayi, mina ngithi kuqakathekile ukuthi abantu bakhange baqakathekise ilanga lalamuhla because ezindlini lapha abantu bayahlukunyezwa especially omama and lakho kuya affecta kakhulu labantwana abakhulayo bekhula besibona into enje. So kuqakathekile ukuthi siqalise lokufundisa abantu abethu.
Unkosikazi Sharon Chiwa ophila ngokuthengisa uthi uhulumende kumele aqakathekise ukubatholisa indawo ezihlanzekileyo zokusebenzela ukuze labo bakhanye ukuba ngabantu abalamalungelo.
Thina njengabomama abathengisayo kube lilanga sibili esilijabulelayo, kube lilanga sibili esizimisele khona ukuthi namhla sizakhupha okungaphakathi na kwethu sikutshele umphakathi ukuthi sibezwe ukuthi thina njengabomama siphethwe njani. Nxa siphandle lapha lesezindlini abantwana bangamankazana bahlukumezeka okunganani ezindlini lalapha abahamba khona ezikolweni yonke indawo umuntu ongumama akaphathekanga kahle ngaphandle lapha.
Ngenjongo yinye inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ikakhulu awezempilakahle locansi i-Voice of the Voiceless iVovo layo ibe lomhlangano edolobheni lakobulawayo e-Academy of Music ngaphansi kwendikimba ebulenjini ethi hashtag bring back activism ngemizamo yokuvuselela ukwehla kokuxabana phakathi kobulili ezimulini lasemhlabeni jikelele obesekwande ukuvezwa ebulembu eZimbabwe jikelele. Ekhuluma ngemva komcimbi wokusungulwa ukukhankasela ukwehlukana lodlame umqondisi wenhlelo eVovo uMiles Moyo uthe umcimbi lo sebewenza okomnyaka wesihlanu njalo injongo yabo yinye ngeyokuba abesifazana ikakhulu bangahlukuluzwa kodwa babe lesibindi sokuyamangala emapholiseni njalo bazi ukuthi akula muntu olelungelo lokubahlukuluza.
So, namhlanje besilo umcimbi for 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence under the theme to bring back activism. So esakubonayo njenge-Voice of the Voiceless ukuthi i-activism yalezi nsuku ayisaqakathekisa abantu kakhulu njalo ayisela kubambana Tota ama organizations bayenza izinto ezehlukeneyo endaweni ezehlukeneyo kodwa kungabi lento ehlanganisa wonke umuntu.
Ethi sekuyisikhathi sokuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibe lenjongo yinye yokulwisana lobudlwangudlwangu emulini ngoba kumele babenyandanye ngelizwi elilodwa ukuze kube lokuphumelela.
Hayi, ukuhlukumezwa kwakithi abasakhulayo sesikhathela ngakho into esidanisa kakhulu ukuthi ama-institutions afana namapholisa le-church akwenzi kube ngcono. So ngamalanga la akhona isifiso siyukuthi mhlawumbe bengasizwa behlomphele amalungelo.
Unkosikazi Soneni Gwizi ophila lobugoga njalo othole isicoco sokulwela amalungelo alabo abaphila lobugoga ubeke ukuba bona obabo ubudlwangudlwangu ababhekana labo behlukene lobabanye abantu.
Ungakhangela kakhulu omama abagogekileyo, umuntu angathathela i-wheelchair kumbe ngaye le omunye wakhe ohambayo angamthathela ukuthi akasosakwanisa ukuhamba, then okunye kuma-families bengakeli ukubabhadalela ukuthi ungakhanela ukuthi ama-hearing devices ngaye engala-hearing aid kasozakwanisa ukuzwa. So bengakeli ukubhadala ama-batteries for that hearing aid, uyathola ukuthi umuntu kakwanisa ukuzwa. Ngaye sebekhuluma laphana, that person is cut out from communication. Then kulokunye elikukhangelayo la kuma-partners, uzabona ukuthi u-partner wangkhona gasoze
ubulawayo njengamanye amadolobho laye umanyene ekunanzeni umkhankaso wokuvimba udlakela emulini owe 16 days of activism against gender based violence ethi kakuhlalwe kukhunjulwa malanga onke umnyaka uze uyephela, hathi ngalesi isikhathi kuphela. IZimbabwe ngelinye lamazwe elibhekane lodubo lobudlwangudlwangu kubangelwa indlala kunye lomumo welizwe omimanzonzo osokwenza kube nzima ukuba abantu baphilisane ngokuthula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lokho zithandabuza ngodaba lwama-bond notes ngoba lokhu kungakacaci ukuthi imali ethunyelwa elizweni ivela phetsheya ifika isiyisimo bani, ngoba abanye bathi bayiphiwa isingama-bond notes bona bethumele idola leMelika. Abanye ngabathi baphiwe imali abayithunyezelweyo isixutshaniswe idola leMelika lama-bond notes. Ngaphambilini kokusungulwa kwemali le, uhulumende wayethe uza kupha imali isilinganiso sokuhlanu ekhulwini emuntwini oyabe samukela imali ethunyezwe isihlobo kumbe umngane ophandle kwelizwe. Kodwa abanye abathunyezelwe imali le bathi kabazange bayithole imbasela eyadingiswa nguhulumende. Sixoxe lomnumzana Stanley Torima, isakhamuzi sedede esike sathunyezelwa imali isihlobo esisemazweni.
Okwakathesi kukhanya lo imali ingafikela kubo-Western Union bayabanika yona le-US because abakavumi ukuthatha i-bond note. Because so far, mina ngilosisi wami wa receive ama US izolo, and then wabuza ukuthi nga ukuthi in future anga se tumezelo kungayenza yini ukuthi bemnike ama bond notes kuyabe kuhambelana yini. Wasethi hayi, okade isimani management yaba ayikabatsheli ukuthi baza accept yini kuwe kusebenziswa ama bond notes through Western Union.
Sikhuluma nje uthi wena usedolobheni le-Victoria Falls eliyazakala ngokuthi kulabantu abaza bevela kwamanye amazwe. Kunjani khona ngapho ngendaba ye-bond note khona?
Kunzima, especially indawo enjenge-Victoria Falls because kuyabe sokusitsho ukuthi kumele ukuthi besebenzise i-bond note nxa ukuthi bayitshikwe ko-OK or on any other institution. Kumele ukuthi bayisebenzise bengakasuki lapha eZimbabwe because bayakhala ukuthi singasuka outside Zimbabwe, asisakwanisa ukuyisebenzisa even eBotswana lapha eKasane kumbe eZambia khonapha abanye nxa zifuna udinga uncedo kuma hospitals njoba ukwazi ukuthi ama hospitals ethu ngapha akasebenzi so most of ama tourists awuya ngapha isosik bafuna ukuhamba nga ezibhedlela zeZambia eduzane kumbe eBotswana so bayakhala ukuthi indaba yeBond not lay iyahlupa ngenxa yokuthi iyabe isetshenziswa kuphela khonapha eZimbabwe but awuzozokwanisa ukuthi uyisebenzise outside the borders of Zimbabwe see njengokuthi unganikwa 5 US plus 5 bond note imali yangona ungayibiza usithi imali ini yona le ungayibiza usithi I was behind the customer ngoko okay lesi lo I don't understand omunye uthe unethiwe lezulu elayo yapenda amapockets akhe to green yona le $2 yangona
kodwa ke yona imali kayihluphi yini emabhanga lapha njengoba sokulama bond note
hayi imali iyashupa mina ngomunye wangkona ohluphikileyo even kuyithatha namhla imali iyashupa
umnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedete obekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseVictoria Falls Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora forum sixoxa ngemali yama bond notes lokuthi azabanceda ngayiphi indlela lapho abahlala kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Uhlangothi olubona ngezomvikela ku-United Nations Security Council luhlele ukuba luzavota lamhlanje amalunga esekela loba ukwala ukuthi le North Korea letheswe ezinye izitsheziso zenotho ngenxa yokuqholosa kwalo liqhubeka lizama ukwakha izikhali zembubhiso. Inhlanganiso elwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza iAye Avak iphathisa ngemali ekuqoqweni komkhanka kwemkhosi eJohannesburg kwele South Africa okunanza ilanga lokulwisana lokumemeteka kwengculaza emhlabeni jikelele ele World AIDS Day kusasa mhla zinye ngompalakazi. Abantwana abanengi eZimbabwe sebesiya bekhohlwa ulimi lwabo ngoba izinto eziningi okugoqela izifundo eziphuma kunhlelo zemisakazweni kamabonakude lebulenjini ziphuma ngolimi lwesiNgisi. Kungaleso sizatho ke umnumzana Zenzele Ndebele omunye waba kumsebenzi wokuzilibazisa esungule uhlelo lwabopopayi phansi kwesihloko esithi The Bulawayo Show. Ukuze sizwe okuningi uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo Ndebele.
Ibulawayo Show ngathi ke ngumdlalo webhayisikopo esikwenza sisebenzisa amapopayi ngesikhiwa abathi ngama-cartoons. Injongo yethu kuyukuthi sikhulume ngezinto abantu abangafuni ukuthi bekhulume ngazo nsuku zonke. Sifundise abantu njalo sibahlekisa ngendlela engathi iba lula ngoba uzananzela ukuthi abantu bafunda lula nxa bebukele, bafunda lula nxa bechazeka kulokuthi behlale phansi bebale nge-child abuse, bebale ngama-human rights. Ingcono ukuthi bebukele umabonakude okhuluma ngento zonke.
Kuyini okwenza ukuthi nikhethe ukwenza abopopayi?
Kananzele ukuthi isikhathi esiningi bobulawayo ngathi zihambithwana kakhulu abantu abasebenzisa opopayi. Uzananzela ukuthi ngathesi kumabonakude weZimbabwe abantwana babukela amapopayi esikhiwa bakhula bengazi ulimi lwabo bengaliqakathekisi ngoba babona ngani esikhiwa yisi sikhathekile ngoba from bebancane bavukele ipopayi esikhiwa. So sabona ukuthi singakhuluma senze upopayi ngesiNdebele kuzenza abantwana bekhwabithe ukuba yibo kwabo, bekhwabithe ukuba ulimi lwabo njalo bebekwazi labo ukuthi ungaba yini noba yini okufunayo empilweni ungasokhiwa nje ungumuntu omnyama ozivelele etshole ejongelipane.
Nifundisa izinto ezinjani kuhlelo lwenu?
Thina bese sikhuluma ngezombangazi wethu, sikhuluma nje into ezihlekisayo nje, sixoxe ngenjiva, sixoxe ngabafana abavela ekhaya, sixoxe ngabafana abavelele ekujini. So basically sikhule sibamba izinto ezenzakala empilweni zabantu sizo zonke.
Imali eniyenzayo niyenza popopayi iyasithiseka na?
Ibhizinisi sathi ukudlondlobala siyemelisa ukuthi sibhadale irent, sibhadale i-internet, siphinde sithole lapho ekuncane ukuhamba la kwezindlu.
Laba abafisa ukubona uhlelo lwenu bangawuthola ngapha?
Fika ebhukwini lobuso ebulendini lapho kuthiwa i-Facebook. Le page ethiwa BY Show. Bangahamba njalo ku-YouTube ku-The Vlower Show kumbe ku-Twitter u-The Vlower Show bathola ama-video. Bangayenelisa njalo ukuthi bangathola ama-video nalana kuya kule number ekhona khona. Bangathumeza i-message ku-WhatsApp enambeni naleyo siyabathumezela ama-video lawo.
Umnumzana Zenzele Ndebele okumsebenzi wokuzilibazisa njalo ngomunye wabasungula uhlelo lwabopopayi olwe-The Vlower Show. Sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika limanyenele leTaiwan elaziwa kumanyano weAsia Pacific Economic Cooperation Forum kumbe APEC njengeChinese Taipei asevumelene ukubumba isikhwama eseAPEC sokuphathisa enhlelweni zokuthuthukisa abesifazane lezomnotho walelo lizwe ngenjongo yokuthuthukisa impilo yabesifazane. Lonyaka kunanzwa iminyaka emihlanu yesivumelwano seSan Francisco Declaration lapho abaphathintambo abe-APEC abavumelana iziqondiso zokuhlela inhlelo zentuthuko ezigoqela abesifazana ekuthuthukiseni imisebenzi yenotho emazweni alumanyano. Phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo, eleMelika likhokhele ekubunjweni kwenhlelo ezithize zokuthuthukisa impilo zabesifazana phansi kwalumanyano oyi-APEC ezigoqela ezempilakahle yabesifazana, ukulondolozwa kwelungelo labo, ukudala amathuba ukuthi amantombazana lawo aphatheke ngokugcweleyo ezifundweni kanye lemisebenzini eyayivame ukuthiwa ngeyabesilisa endulo efana lezolwazi lwesayensi, imishina yakulezinsuku AIT, ezemaths, ezokuba ngomanjinela lokunye okunenginengi phansi kwenhlelo ze-STEM. Lonyaka eleMelika lisungule olunye njalo uhlelo lokutholisa abesifazane lamantombazana amathuba emisebenzini ehlukeneyo phansi we-STEM yokwengeza ukuphatheka kwabo phansi kocwaningo lokwengeza ukutholakala kwalawo mathuba. Ngasikhathi sinye lokhe liqhubeka eleMelika ukusekela zonke inhlelo eze-We APEC Initiative ukuze kutholakale amathuba amaningi kwabesifazane ikakhulu kwezamabhizimusi bathole imikambo lokungavinjwa kwamanye amabhizimusi ngoba bengabesifazana. Ngasikhathi sinye lisebenza katalala ukuthi kungabi leminye imisebenzi evinjwa khona abesifazana ngenxa yokuba ngabesifazana, ikakhulu lapho bethatha isinye isikhathi ukuzithwala lokuyabeletha lokubandlululwa kwabo ukuthi abalamandla kumbe kusesatshelwa impilakahle yabo. Kungaphansi kwalolu hlelo-ke olutsha lapho eleMelika eselilusungule imisebenzi yokuthwalwa kwezinto labantu lapho abesifazana abaphatheka khona. Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State John Kerry uthi ukuphatheka kwabesifazane kwezentuthuko yezenotho sokuveze sobala ukuthi kwenza lelo lizwe eliyabe liphatheke kulezo nhlelo libe lesithunzi njalo akubi lokufuthelana kangako.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Umongameli Robert Mugabe sechaze owake waba ngumongameli weCuba umnumzana Fidel Castro njengeqhawe lamaqhawe elaphatisa kakhulu amazwe asathuthukayo ezwekazi leAfrika leLatin America ukulwisana lombuso oncindezelo. Umgabe wethule amazwi la ekufikeni kwakhe kweleCuba izolo ukuyakhalela uzulu wakulelo lizwe ngoCastro yena obhubhe ngomgqibelo. Abakhokheli bemazweni e-Afrika abahambe ukuyavalelisa uCastro bagoqela yena uMgabe lomongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma. Umncintiswano weMathebelele Senior Swimming Championships ukhangelelwe ukuqala kusasa koBulawayo, kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ebeziqaxisana lenkokheli yeMathebelele Amateur Swimming Board mayelana lesimo somdlalo wokuntsheza kweleMandebeleni omgcini sihlalo walinhlanganiso uNokuthula Siprinos uthe kulamaqembu ayithe wamnembili yazaphatheka kumncintiswano weMathebelele Senior Swimming Championships.
Ukuqala kwaDisemba sabe silama championship lapha amaklabhu onke akoBulawayo azabe lapha eCity Pool becompete ukuthi kukhanye ukuthi iklabhu engcono kulenye iklabhu yiphi. Then after that, abantwana abazaphumelela abazakhethwa ukubana ba represent iMathebelele ngaso kuyasinya eHarare sokusima iZimbabwe yonke.
Amaqembu azangena kumncintiswano weMathebelele Senior Swimming Championships ngabalisa ele Barracudas, ele BG Dolphins, ele Crusaders, ele Falcon, ele Petra Swimming Academy, ele SOS kanye lele Zambezi Tigers elase Victoria Falls. Kumaqembu wonke awakoBulawayo akula ngitsho lelilodwa elivela emalokitshini yahlala abaningi. Njalo uCyprianos uthi kuyisifiso sabo ukuba umdlalo wokuntsheza usabalale ukhule njengomdlalo wenguqu.
Siyafisa ukuthi ngabe Bulawayo City Council iyancedisa labo somabhizinisi bakoBulawayo ukuzama ukuvusa ama-pools lawa asemalokitshini ukuthi abantwana bemalokitshini labo bayenelise ukuthola exposure ukuthi baswime. Siyafisa uku-introduce i-sport lethu ukuthi sibe popular njengomdlalo webhola. So at the moment sile challenge yokuthi ama-administrators e-swimming asilayo imali yokuthi sivuselele ama-swimming pool lawa, but siyafisa ukuthi i-council labo somabhizinisi bathi join us together ukuzama ukuvusa ama-swimming pool.
Umncintiswano weMathebelele Senior Swimming Championships uzaqala kusasa ngolwesine, njalo uzafika emaphethelweni ngesonto lapho kuzabonakala ukuba yiliphi iqembu elizabe lincinte amanye. UCyprianos uthi kulabadlali abalethalenta okokuthi bengayamela ilizwe kumncintiswano emikhulu eminyakeni elandelayo.
Hayi, Mathebelele ngakhona yazama, bakhona abantwana abathembisayo ukuthi mabe bengaqhubeka belokhe betrena hard bangaya phambili mhlawumbe baze bafike la ku-Olympics.
Ngolwesine langolwesihlanu umncintiswano uzaqhutshwa ntambama ngehola lesithupha, ukuthi ngomgqibelo uzaqala ngehola lakuqala emini, kuthi ngesonto kuyaqalwa ekuseni ngehola lethoba munemunye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Afuniyo gayigele Highlanders ingoma siphiwa ngu-Senator Sithembile Mlotshwa esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sihlobo sami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.